ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wolamukela emsakazweni we Studio 7 yesonto mhla ka 23 kuNhlolanja 2020 uGibbs Dube. Endaweni zethu lamhlanje, umsekeli kasibalukhulu we United Nations uNkosazana Amina Mohammed wele Zimbabwe.
Ngibona ke iprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale. Kuhle ukuthi iprocess le iyenzakale eZimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama SDGs.
Sokubunjwe amakomiti okuxoxisana ngombuqazwe we-ground.
Amakomiti asefonini ukuthi akakhangele lolu daba sidinga indlela yokuya phambili.
Abantu badlana ingqondo ngokutshengisela emgwaqweni okuzayenziwa libandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa.
Inhloso yamaprotest la ngeyokuthi kwavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Nelson Jamisa yileso lulwisayo.
Kuqhubekela phambili ukwakhiwa kwedamu legqwayi Shangani Dam okulapho kunqabela ukuswelakala kwamanzi kwezinye indawo eMathebeleland.
Yebo, lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele, ngiliyaphela ngo-2021. Wani ubone ukuthi athi imiduri lona suku-8 meters.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokubhadelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umsebenzi kasibalikhulu we-United Nations uNkosikazi Amina Mohammed ukwele Zimbabwe. Iphephandaba le-Sunday Mail libika ukuthi uNkosazana Mohammed ukhangelelwe ukuthi uzangena umhlangano owe-African Regional Forum on Sustainable Development oqala kusasa. UNkosazana Mohammed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe lokunye okujiyeneyo. Kuzabe kulomhlangano obizwa ngokuthi i-Regional Coordination Mechanism for Africa okhuthaza ukuxoxisana kwabatsha okuthiwa i-African Youth Engagement Forum. Sizalethulela okunengi ngalokhu kuhlelo lwabatsha. UJustice Selonare, umgcinisihlalo we-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, uthi sebebumbe amakomiti okuxoxisana ngombuqazwe we-Kukurawundi okuzabe kulezinduna abamele inhlanganiso ezizimele zodwa labantu abalezihlobo ezabulawa eMathebeleland lenkabazwe kusukisela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika umnyaka ka-1987. Uthi bamisa ukugebha amangcwaba abantu ababulawa eGukurawundi ngenxa yokuthi kwakumele kusetshenziswe ezinye iziqondiso zomthetho welizwe leZimbabwe. Kulamatambo abantu ababili ababulawa ngesikhathi sombhuqazi weGukurawundi eCrossdete abagejwa inhlanganiso ezimele yodwa ibambisana lekhomishini le kodwa kwamiswa kwezinye indawo uZulu esethinga okumangalisayo esithi uhulumende ufuna ukuvala ukuthi abantu babulawa yikugrawundi. Okwamanje inhlanganiso yeMathebeleland Collective layo idla amalahle isithi umnangagwa uyehluleka ukulungisa udaba lwegugrawundi. Unare uthi abantu sebezaxoxisana mgceke ngombhuqazwe wegugrawundi.
Ngeveki iphelileyo benikwa obulawayo khuluma ngayo nami indaba umongameli welizwe wabuya ke waxoxisana labantu. Labantu batshela ukuthi hayi, lokhu sibona ngathi kungahamba ngendlela enje, lokhu kungahamba ngendlela enje. Amakomiti asefonini ukuthi akakhangele lolu daba, sidinga indlela yokuya phambili.
Siyabona ukuthi lake laqalisa ukuthi kugejwe amangcwaba amabili e-Cross Date Service, yakukhumbula lokhu. Kodwa kwagcina kuphelele moyeni, kuyini okwenzakalayo njalo liyaqhubekela njani phambili ngodaba lolu?
Ye, phambi kwami ngilogwalo olutshengisa ukuthi kuxoxiswane ngakho lokho. Abantu babekulindeleke ukuthi kwenza ama burials, ama exhumations. Usekukhanya ukuthi mhlawumbe sathi sikwenza lokho singakaqedisisi ukuthi umthetho uthini. Lakho sifaka amaphepha kulaba baphethe izigaba endaweni esithize ezinjengamakhosi ukuthi hhayi kuvele kuhamba kanje. Sesiza kwenza sikhuluma ngakho namhlanje emhlanganweni lamakhomishinal ukuthi indlela efaneleyo yikuthi siyekhulumisana lezinduna, kukhulunyiswane nama-stakeholders anjengama-civil society, sikhulumisane nabantu ababe-affected ukuze uhambe kakuhle, sikhulumisane lalaba abangasiphathisakhe kuleli hlelo le-information. Lo mthetho siwudingisise ukuthi ongasiphathisa yikuphi.
UJustice Selonare ngumgcinisihlalo wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission. Sixoxe laye ekoBulawayo. Kulabanye abantu abasekela okufisa ukwenziwa libandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa elithi abalandeli balo bazatshengisela emgoqweni kungacelwanga imvumo emapholiseni njengoba bevinjwa sonke isikhathi bengazama ukwenza lokhu, kodwa kulabanye njalo abangakusekeliyo lokhu. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Abasekela ibandla leli bathi ukutshengisela okungekho emthethweni yikho okungaletha inguquko kwezombusazwe ezokhetho lokunye abafisa kwenziwe eZimbabwe ukuze kube lohulumende kaZulu lentuthuko. UPasho Raphael Sibanda okuhlangothi lwabatsha kubandla leli kobulawayo uthi kunenge abafuna kwenziwe.
Inhloso yama-protest la ngeyokuthi kwavotelwa ngabantu kube yikho, ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Nelson Chamisa yileso lulisayo, yinhloso yangikhona yona leyo. Ama-protest lawo anithandabuzi kangicabangeli, ngiyakwazi ukuthi inhloso yangikhona izabonakala, njalo ngiyakwazi ukuthi okuyikho esifuna ukuthi siku kuphumelele kube yimpumela kuzayenzakala.
Kuthi bakulindele konke okuzakwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bengatshengisela emigwaqweni.
Sonke siyazi ukuthi uhulumende wethu akafuni ukuphikiswa. Uhulumende wethu ugxozela indende, gxozela igazi ukuthi abulala abantu. Abantu kabasesabi lutho, abantu vele eZimbabwe kudala safa. So okungasikufayi kuyini, ngoba sinje sifa sihamba, akula msebenzi, akula magetsi, akula manzi.
Kodwa isakhamuzi seKhambuzuma uMnumzana Collins Ncube uthi ibandla le-MDC lidlala kubi ngoba abantu balakho ukukhahlanyezwa ngamapholisa ensitha awe Central Intelligence Organization lamasosha.
Ngibona ingani usikhulumende akakho kustage sokuthi engazwisisa ukuthi abantu ke are free to demonstrate, betshengisele, bekhulumisane la, besenda ama message abo kukhulumende ukuthi izinto azimanga kuhle. Kodwa ngombono wami ama protest lawa ambona ukuthi angaguqula inkathazo esihlangana lazo kuzo umkhonomi.
Uncube uthi lokhu kuzakwenza kube nzima ukuba kuphume okubambekayo phezu kokutshengisela emigwaqweni.
Kaningi-ningi into zakhona zitshintsha zihlezi zibe politically, kugcine sokulokudlwangulwa kwabantu. Njengoba sikhuluma nje kulabantu ama-youth leaders awe-MDC asebotshiwe already, ama-charges angkhona akaziyo. So kutho ukuthi uhulumende uzabe esebenzisa i-force.
Kulabanye abasekela ukutshengisela emigwaqweni okungekho emthethweni.
Siyakwazi mhlophe ukuthi uhulumende akazi uzayenza noma yini ayayijwayeleyo ukwenza, ukuthi sesabe achaye ajike ama-tiergas athini, kodwa sizaprotesta kuphela.
Usibindi ufisa ukuthi abantu abaningi basekele ibandla le-MDC esithi ukutshengisela emigwaqweni kulakho ukuguqula indlela ilizwe elibuswa ngayo.
Protesta asiyekeli. Siyazi ukuthi abanye abantu bazasalele bazashiyeka ezindlini zabo besesaba, labo hayi siyaku-understand.
Osakhulayo uTrevor Vimbelela kavumelani lalokhu.
Kuzakwanisa nje ukuthi kufake iZimbabwe on the international map ngendaba yokuthi amalungelo abantu asoze atholakale. Amalungelo abantu uhulumeni akasoze awahloniphi, ngoba abasoze bakhona ukuthi babanike imvumo yokuthi bakwanise ukuthi bayenze lawa ama-demonstrations. Nxa bebanikile imvumo ngibona bezabagcwalisela amapolisa kuma-protest abo lakuma-demonstrations abo.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uthi kasikafiki isikhathi sokuthi uZulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bakhulume ngalizwi linye, baveze ukukhonona kwabo ngombuso kaMnangagwa.
From ipolitical theory mina engiyaziyo, kuthiwa kumele kube le-shock incident, kumele kube le-something eyenzakalayo eyenza ukuthi i-international community ibe le-interest ezintweni ezenzakala eZimbabwe. Akukabi le-shock, yikho libona abantu lokhu besazihlalele bezihambele emsebenzini lanxa bengaholi.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uhle wakubeka sobala ukuba amapholisa kasoze abukele abalandeli bebandla le-MDC besenza santando emigwaqweni, uthi bazajeziswa abantu abephula umthetho. Abezomvikela badubula abantu abambalwa nyakenye langomnyaka ka-2018 kulandela ukutshengisela kwabantu emigwaqweni ababekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota mahlayana, njalo langokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsebenzi wokwakha idamu elikhulu eGwayihlangane Dam esabelweni seMathebeleni North usuqhubekela phambili, njalo leli damu likhangelwe ukuphela ukwakhiwa ekupheleni komnyaka ozayo. UEzra Jesus Banda usethulela lolu daba.
IGwayihlangane Dam kubikwa ukuthi ingalethela idorobho lakoBulawayo lezinye izigaba zeMathebeleni inguquko emangalisayo. Uhulumende wabamhlophe wawacabanga ukwakha idamu leli, kodwa lokhu kwaphelela emoyeni. Abalwa impiye nkululeko abagoqela umoya uDumiso Dabenga babefuna kwakhiwe idamu leli njalo kufakwe impompi zokukha amanzi ziwaletha koBulawayo. Uhulumende kamoya uRobert Mugabe wakuvimba lokhu ngoba wayebone ngani bafuna ukusebenzisa uhlelo lweZambezi Water Project ukuthi bamsuse esikhundleni. Ngokuya kwesikhathi kwehlula ukuthi kufakwe impompi zokudonsa amanzi emfuleni uZambezi, uhulumende wasecela uncediswa lilizwe lakwaleChina ukuba kwakhiwe idamu leli. Okwamanje sekulethemba lokuthi iGwayihlangane Dam ilakho ukulethela uZulu amanzi kusukela ngomnyaka ozayo. Kambe kuzenzakala lokhu na? Umphathi ntambo ubona ngezentuthuko wesabelweni seMathebeleni North, umnumzana Richard Moyo, uthi sekulethemba elikhulu njalo abantu bebekwazi ukuthi amanzi azabuya kulolu hlelo koBulawayo.
Kutshanelwe imali eziningi eMathebeleni North. Njibani ubonile sike lahamba lapho sabone lokhu zene eGwayihlangane Dam, and iGwayihlangane Dam lapha kufakwa imali eningi ukuthi kuyakhiwe idamu lana liphele and liyaphela ngo-2021. Wanu boni ukuthi athi imduli lona suku 8 meters and umduli lona uyaku 72 meters and umnyaka lo usiyaphela Elizabeth seliku 28 meters idemoli ya.
Izakamuzi zalumhlubo loemandebeleni zithi umoyo usebise inguquko enkulu esigabeni. Umoyo uthi kunengi okwenzakala esabelweni seMathebeleni North.
Kuyakhiwa nje wanu boni umgwaqo osuka koBulawayo usiyenkaya. Kade singa usuka usuya kobulawa senkaya uhamba more than 5 hours, but umgwaqo onxa sulungisiwe uyasuhamba 1 hour yabe usenkaya.
Umoyo uthi usebenza kahle nabantu oyiko kwenza uba kube lentuduko esabelweni sakhe.
Kuba ufuna nxa ukhona ungenile la uphi umsebenzi umongameli kumbe ngugovernment, kufuze ulandelele izinto ezikuze zihambe, ngoba lawo ungathi usuphiwe uzihlalele izinto ziyazimela. But inkalakade ukuthi ulandelele, and i-team engilayo eMathebeleni North happy ngoba basebenza konke sikhuluma nge-one voice. Amaningi ama-projects akuma-districts, kuma-councils, ngoba balemali ye-devolution abayiphiwe wonke ama-roller district councils, batholile izimali ze-devolution.
Kodwa abanye abantu abanathemba lokuthi luzaphumelela uhlelo lolu. Umoya uthi basebenzela uZulu.
Ngithanda ukubathembisa abantu be-Mathi North ukuthi umsebenzi esiwuphiwe nguhulumende sisonke le-team yami engilayo eMathi North kusiyafika 5 years yesiphiwe nguhulumende ukuthi siyisebenze sabe sikhashana, ngoba kade sibonile kuyakhiwa amahhofisi elupane sikulungiselela ukusuka lapha koBulawayo sisebenzela eduzane labantu ze-development zethu ezikhona, ukuze abantu bengahambi imango emide besiza koBulawayo ebesilande eduzane elupane.
Kunabanye abantu abathi idamu leli alisoze lincede uZulu wakulomhlubulo, ngoba abantu bokuza yibo abazaniyo amaphepha okwenza inhlelo ezijeneyo ngaphansi kohlelo lokwakha amanzi emfuleni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Thabani Dube wemzola.
Yes, siyayibona imisebenzi kamoyo, kodwa siyakwazi ukuthi abantu bempumalanga yibo abazagcina begcwala kudamu leGwayi bezothiya inhlanzi lokwenza amaproject, thina sivalelwe ngaphandle. Sicela ubaba umoyo labanye bakhe kuhulumende bavalele ngaphandle abantu basemashona le.
Unkosazana Thubekile Ncube ohlala eJambezi ujabule kakhulu ngokwakhiwa kwedamulele.
Uminister lo uMoyo uyasebenza okusijabulisayo. Mina ngumsekeli webandla le-MDC kodwa intuthuko yiyo engiyifunayo. Njalo siyabonga okwenzakalayo esabelweni sakithi. Silethemba idam lemgwaqo elungiswayo iyaphutsha. Sithi phambili nge-devolution.
Uhlelo lokukha amanzi eZambezi lwacatshwa ngomnyaka ka-1912. Uhulumende wayekhona ngaleso sikhathi. Ngokuya kwesikhathi lwafakwa ngaphansi kwenhlanganiso yemathelenzi Zambezi Water Project. Kodwa kwaselakala imali yokulwenza. Okwamanje kukhanya kucunguzelwa amanzi edamu likagwayi leShangane. Kungakhanyi ukuthi kuzenziwani ngohlelo lweZambezi Water Project ngokuya kwesikhathi. Imele Studio 7 ngisekwayi igama ngezachiswa sibaba.
Sike sikhangele esiphathelane lokwamanye amazwe ngamafutshane. Kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha lamathumi phose angamahlanu 648 ababanjwe umkhuhlane we-coronavirus kule China namuhla. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe le-South Korea lesithi lalo selilabantu abaningi kakhulu ababanjwe umkhuhlane lo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abayi 2,442 kwele China. Umnumzana Bernie Sanders unqobe umnumzana Joe Biden labanye kukhetho lwezakhamizi kula ma-caucuses eNevada olwenziwe izolo. UBiden uthi ukhangelele ukuthi uza kwenza ngcono ukhetho lolu lokudinga ozancintisana nomongameli Donald Trump ngolwezi lonyaka. Sike singene kwezamasiko.
Senganamasiko senzi bomandla lo baba mkhulu babe lobola usenzi.
Lingalithola njani izulu kandaba endaweni zonke ke zomhlaba ezithiyeneyo? Namhla ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke silomama uSithembile Siqhoza Ndebele waziwa ngokuthi zingizwani izinja yimbongi kwele Zimbabwe. Sawamukela kuhlelo mama.
Sanibonani babuduke.
Ye linjani mama?
Siyaphila siyatholani.
Ye uyimbongi sibili waqhasa nini ukuba yimbongi?
Sase primary school. Ngangani ngikhuphuka kakhulu sengise secondary ngu form 1. Ngadonsa eminda ngaphuma phambili ngabuya eMatebo district ngaphuma phambili ngazophelela lapha eTrade Fair koBulawayo ngu form 1 1987.
Siyakuzwa kakhulu. So kwenza ukuthi ube yimbongi kuyini?
Ukuthi ngiyathanda ulimi ngesiNdebele. Ebumbongini lapha kumbe kunkonzenzeni lapha mawubhala izinkondlo usuka ubhala ngolimi olujiyileyo hayi ulimi oluphephukayo. So ngithakazelela ukuthi iinkonzo zami zifunde ngabantwana besikolo ukuze bethole ulimi lapho.
Ye sizwa njalo kuthiwa-ke kula bantu abafuna ukunika isicoco esenama akusiyela ngalokho.
Kuthiwa yi-National Art Marriage Awards inama lapho esathumela khona izinkonzo zethu abaloba izingwalo labo kungabalobayo. Mina-ke ngathumela inkonzo ethi Vuma Ngikhule Lami. Yikho ikhethiwe le inkonzo khanya laphana kwizinkonzo sikhethe saba yi-3 so kuzafuneka ingqungquthela yakhona.
Akuyitshaya inkonzo yakho ngamafutshane sibili siza utitini?
Nanku umgwangu ufuna ukungigangela ngesiso esikhulu esigcwele umoya. Bahleka ngawobusa umhlathi elungile bazenza umahlomlela abangabahlanguli zimpisi ingozi amabalabala. Suke ebuseni bani xhegu ndlini Vuma Ngikhule Lami.
Ulapho ujaya ngani la?
Umntwana wesikolo lapho oseqondane lo mdala lo othanda ukuzimisamisa nabantwana. So abadala laba basiqomisile abantwana bethu besezikolweni. Namhlanje uhlangane nomntwana ongayivumiyo le ndaba yakhe uyamtshela kokuthi ha nangumuntu omdala uyaganga umuntu omdala lo uthi kabaleke endleleni yakhe yena injani yesikolo kamvumela khule.
Ye valisa-ke ngamafutshane mama.
Hayi lisale kahle balaleli siyabonga. Ngicela lisifotele kumanama awards kufuneka umuntu oyedwa kathesi vote ku 00263 71 857 5690 the people's choice. Kubo bonke ababa bekhethiwe kuyabuya kuphelakala isicoco somunye othandwa ngabantu.
Iphinde njalo nombolo
00263 718 57 5690. uthumela ibizo lami ukuthi sithembile esiXhosa Ndebele singuzwane izinda uthumela ngeWhatsApp kuyona linambe engikuphela.
Ye, qedisa ke inkondlo yakho khonapho.
Yisiqoqodo ingqondo tu manje mina ngisanqondo isiqoqodo ngahlana nengqondo engqondo. Khuzani imgaxa egcozela ithambo lezinyana indenda igcozela iqatshana lengane ansabani umhluzi yahubula ihahabela ngitsho lo msipha nenhlonabali imbala uhubuhubu uphombo lukabhejani zintwala ekhandi ingamunisa uphi yathithika ngamalanda afuna imikhaza.
Hayi siyabonga kakhulu-ke Siqhoza lo-ke ngumama uSithembile Siqhoza Ndebele uzinja zingizwani ungathinelwa kusasa ngoba sikufisela inhlanhla.
Siyabonga. Ngibe lathi ngomgqibelo mhla ka-29.
Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje-ke sesingena kwezabatsha silo Mike Hobe.
Yebo. Thakazo muhle zimpapo muhle. Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha abakumhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development ophathelwa elizweni. Namhla kuhlelo sixoxa lo Thando Gwenji owenhlanganiso ye-Youth for Innovation Trust. Thando ngiyakwamukela kuhlelo nantu udaba esilalo namhla kuhlelo umsekeli kasiba sikhulu we-United Nations unkosazana Amina Mohamed yena usefikele kweleZimbabwe ukhangela ukuthi uzangena umhlangano we-African Regional Forum on Sustainable Development okuqala kusasa unkosazana Mohamed labanye bakhe bazaxoxa ngokuthukuthukiswa kwemnotho welizwe leZimbabwe ukubona njani lokho
ngibona kuyiprocess eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzakale and kuhle ukuthi iprocess le iyanzakale Zimbabwe and sokusele 10 years kuphela ukuthi sibe ngabantu abakhanya ngani ba-achievile ama-SDGs. Ukuthi 2030 yasifike la khathesi and kodwa kulutshwane bese sikwenzile ngama-SDGs. So ukuthi yona leyi iprocess ikhona lapha eZimbabwe kumalanga amalutshwane alandelayo kusho ukuthi lathi kungasinika intshukuntshu yokuthi sizame ukwenza something and sikwenza something sizama ukubambisana njengawo wonke ama-stakeholders ahlangene kuleyi imithini.
Kuzabe kulomhlangano obizwa ngokuthi yi-regional coordination mechanism for Africa ukuxoxisana kwabatsha okuthiwa yi-African Youth Engagement Forum unceda ngani lokho?
Uncedo lwakhona sisazolubona ukuthi kungaba lakho ukuxoxisana lokhu then kube sokufumana ngoba ensukwini ezedluleyo kumahlandla adluleyo amaningi sekuhlanganwa kuxoxe kodwa kungalalutho olwenziwayo kungala labo ntanga abangikhona ukuthi baxoxe labayibo abaphethe amandla ukuthi balethe utshintsho. So mbona ngani njengoba lo nyaka belethe ontanga ontanga labo bazakwazi ukuzimelela ukwenzela ukuthi kungaxoxwa uqede kuba khona okwenziwayo ukuthi i-participation yangkhona ingaphombi ukuba yi-participation yokuthi sinile saxoxwa but kube le something on the ground.
Awungitsheleke Thando, ubona ngani abatsha bayaphatheka na kwezentuthuko?
Ngokubona kwami abatsha bayazama kakhulu ukuphatheka kwezentuthuko, bezama ukuphatheka kodwa kulama-barriers amaningi ekuphathekeni kwabo. Abontanga abakho nxa sokufika etafuleni eliyiwolenza ama-decisions okuthi imali iye lapha lalapha ukuthi lobo ungazama on the ground ukwenza something njengomuntu omncane uyazama kodwa kulalapho ozaphelela khona ngoba njengoba siwazi umhlaba walamuhla xa ungela mali you can only do as much.
Umbuzo wami wokugcina Thando, ngaphandle kwemali kukhona okunye na okungenza abatsha abaningi baphatheke kwezentuthuko?
Ye, okungenza abatsha abaningi ukuthi baphatheke kwezentuthuko yukuthi labo babe khona lapho kwenziwa khona ama-decisions ezentuthuko ngoba kunzima kakhulu ukuthuthukisa isizwe uyenze ama-programs adingekho ngesikhathi bekuxoxwa ngawo kusenziwa ama-decisions okuthi ama-programs akhona bekhona.
Hayi, sikuzwile Thando Gwenji, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo.
Ngibongile lami futhi ngayiphisalela.
Hayi, mthakazo omuhle limzwile unkosazana Thando Gwenji owenhlanganiso Youth for Innovation Trust. Siqiba lapho uhlelo lwabatsha, lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugqiba ngo-9 p.m. ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwanele kwalamhla sohlangana ngolwesibili olivalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Sithokoza umuhle. Bye bye.
Singena ke kwezokholo lesiKristu silontungamele Nkomo.
Sokuyisikhathi sohlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa, njalo ngiyathokoza ukuba phakathi kohlelo lwethu namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje bemfuna ukubala umbhalo ozaletha ukukhuthaza kithi thina njengabazalwane beZimbabwe, lesidalwa zalapha eZimbabwe. Ngikhangele u-Ezekiel 37, kuyindaba eyaziwa ngabantu abaningi ethi yona isihotsha samathambo omileyo. U-Ezekiel uyakhuluma lapho uhlangana loNkulunkulu, akhulumisana laye emtshengisa isihotsha esasigcwele amathambo awomileyo. Ngizabala kuvesi eka-3:37, yathi kimi, ndodana yomuntu, kambe amathambo la angaphila yini? Ngaphendula ngathi, Nkosi Jehova, nguwe owaziyo. Yathi sithi kimi futhi, profeta kula mathambo uthi kiwo, lina mathambo omilweyo, zwanini ilizwi lenkosi. Inkosi uJehova ithi kula mathambo omileyo, khangelani, ngizangenisa umoya kini liphile. Ngizabela imsipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu. Ngilifake isigogo, ngilifake umoya liphile, lizakwazi ukuthi ngiyinkosi. Ngase ngiprofeta njengokulaya kwami. Kwathi ngisaprofeta, khangela, kwaba khona umsindo lokukhehlezela. Amathambo abuthana ndawonye, intambo laba sentanyeni labo. Ngabona khangelani ke imsipha kiyo, lenyama yasuma phezu kwawo, lesigogo sawembeswa, kodwa kwakungela moya kiyo. Yasisithi kimi inkosi, profeta emoyeni, profeta ndodana yomuntu uthi emoyeni, inkosi uJehova ithi, woza moya uvele endaweni zonke uphefumulele kulaba ababuleweyo ukuze baphile. Nxa ngikhangela isimo sethu lapha eZimbabwe, sinjengamathambo lawa asewomile. Abantu abaningi ngiyakwazi ukuthi ngikhuluma kanje, baphuthuma indawo yonke, badinga impuphu, abanye njalo ngabadinga amafutha ezimoto, abanye njalo ngabamileyo bemelela isinkwa ukuthi basithole, abanye ngabalele njalo amalanga amaningi umuntu engadlanga ngenxa yokuthi akula ukudla lapha ekhaya. Nxa kunjalo sikukhangele, kulula ukuthi sizitshele ukuthi thina isimo sethu asoze sitshintshe. Sizitshele ukuthi yiso isimo sethu osokumele sizimisele ngaso. Sizitshele ukuthi thina njengamathambo lawa esewomile, engalanyama, evele kungasela lutho. Nxa kukhangele nje, wawungazibuza njengo-Ezekiel ukuthi Nkosi, kambe amathambo lawa angaphila na? Kodwa sinanzelela lapho ukuthi u-Ezekiel, ngenxa yokuthi uNkulunkulu waba phakathi kwento leyo, sibona ukuthi isimanga senzakala. Inyama yaba khona phezu kwamathambo, amathambo lana aqalisa ukuba ngabantu, wagcine ethandaza njalo ukuthi kuphefumulele umphefumulo kuwe, kwaba ngabantu asebephila. Ungabe usunjengamathambo la abona u-Ezekiel ukuthi uzitshele ukuthi kambe siyinto leyo ingaphila, kambe siyilizwe leli lingaphila? Kodwa uNkulunkulu uthi yena nxa sikhangele ilizwi lakhe, akula lutho olumehlulayo. Nxa singayenza njengomprofethi u-Ezekiel, siye kuye ukuthi kambe Nkosi sisize ukwenzela ukuthi la mathambo aphile. Nxa sikhangele isizukulwane labantwabethu, ukhangele ilizwe lethu leZimbabwe, uyabuzibuza ukuthi kambe ikusasa yabo ingaphi khonapho. Ama-factory avaliwe, ukhangele amaplazi ethu, akula kudla, sidinga ukudla phandle. Kodwa nxa uJehova engenela, uyakwazi ukukuphendukisa konke lokhu, abise leZimbabwe esimeni sokuthi sibe lokudla, kube lemisebenzi, abantu baphile.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, egama likaJesu, sibekile izwe leZimbabwe esandleni sakho. Ilizwe leli kalivuke, abantu bakho badle, bakwanise ukusutha, bekukhonza ngenjabulo. Amen.
Ake siyabonga ntungameli Gomo. Walamhla simalapha ke kuhlelo lwethu lwezindaba. Asihlanganeni singabaphileyo ekuseni ngo-6:30 AM lapho sizabelethulela indaba zesiNdebele. Ngolivalisemoyeni ngenjabulo ngukhiphi Dube.